yekuthi ukuthi nxa bengasiboni isilwane sona lesi njengoba sidabula phakathi kwamazwe sivelela mhlawumbe ema-national park lapho esihamba khona kulezi nkomo kulezi mbuzi kulabantu abadakiweyo kulabantu abakhulekayo egangeni basenhlane yikho kasibenzi lutho okutshengisela ukuthi isilwane samalinda ilinda kuthiwo amadlozi amakhulu esingathina kungaba ngumambu kube ngulobhengula kube ngumzilikazi ohambayo phakathi kwemhlaba wakhe ebona ilizwe lakhe laso phele esemvelo anti sililinda kodwa-ke ilinda leliyani okuthiwa asibonakali ngesikankulunkulu ngesamadlozi ukubonakala kwaso siyabe sibonakala kodwa sile nkulumo esiyitshoyo ongelamuntu ongakwazi ukuthi sitshoyo sithi thina bayasizingela basibone ungezwa njalo wena uthi uyasizingela sivumbuluke ngamva kwakho sikubuze ukuthi undidingelani uzaphendula uthini
kodwa kungenzakala ukuthi sibuze njalo
ye kungenzakala ukuthi sibuze phela anti lilinda ngumoya uze ukuthi undidingelani njengoba usungubonile uzakwenzani ungazi wawa kambe uqaleke nxa usizwe njalo siwukhulumise
sokwake kwenzakala okunjalo
ye ukubonakala kwenzakala ngoba singathi thina liyabonakala ilinda ingwe kamzilikazi le entumbane iyabonakala ngezikhathi ezithize yikho kutsho ukuthi iyabonakala la asigijime siye emuva ko-1960 khona ingwe layo yake yadabula phakathi kwedorobho yabonakala lapha lalapha kodwa yahamba ngo-07 kule ndlovu ezintathu ezafikayo le emadojeni zadabula phakathi komuzi wami zadabula emasimini zahlala ethuli okwe-7 days zabuyela e-national park zaquma ilizwe azange zaziwe ukuthi zayanga
ye
yikho kuyenzakala lokho
yiziphi impawu abantu abangazilandela ukuthi bebone ukuthi yisiphi
sona lesi siluphawu ngoba sizitshengisele ukuthi siphakathi kwemizi siphakathi kwabantu asenzanga lutho ngenye indlela sithi ngibona nini ukuthi ngikhona kube sokusithi-ke bona abamasiko sokule nto enjalo kuyadingakala ukuthi bahlangane njengoba lo nyaka kube lwezulu elikhulu kangaka abantu baphumile endlaleni